babuchiwe yo singathi order kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengani sebefuna lokuthi bebachaye ngama-button stick basukile labo babuchiwe ngesikho lapho kodwa hhayi asibaphathele khona sibahambisele ukudla sabahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hhayi ispirithi sabo kasikho down layo umathu njengomntu ongumama ngilethemba lokuthi behleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyineli kukhangeleni ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje kusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba ekhoti kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala TV bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engashilo qiniso so ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala i-admission of guilt so ilizwe lethu ngelokuhlala litheka imithetho njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December asilolanga le-unity day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende wezimbabwe yikho uhulumende akuzondeleyo yikho uhulumende wezimbabwe ainveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi akwenzayo lokuthi uma sisithi singisa lolu daba asililungiseni ngeqiniso and iqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala i-genocide.